Chris ngike ngahamba hamba endaweni ezimbalwa ikakhulu kwela ngithe Mathole le North lase South and umumo engiwuthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifike ekhisimusini endaweni eziningi kufanele othi mebe abantu bebesebethole izulu elihlakobo at least 200 millimeters kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu. Ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini. Abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi sokumele beqale kabutsha phansi. So umumo esikuwo mubi kakhulu ukuthi sesisuka le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka endlala.
Manje nxa sikhangela elakusasa bathini abezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu?
Eqinisweni Chris abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September, August September bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall. Kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazile ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kulezinto ngeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari. So kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo soyabeans la wona umumbu ungahlanyela i-short season variety all 120 or so days but isikhathi asisekho.
Kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho kungahamba njani? Kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation?
I-scientific explanation angeke iseleke. Ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone and intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi i-moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa kufanele yehle iziyefika meduko boBulawayo and so forth but akuthembisi ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela.